izulu libulele izinto eziningi, libulele abantu, libulele imigwaqo njengokutsho kwakho, libulele amabhoroko, izikolo eziningi sezivaliwe, zivalelwa ukuthi seziphakathina kwamanzi. Uhulumende ye wenzile i-declaration yakhe ye-national disaster izolo, bakukhulumile ngaphakathina, bayenze i-ministerial statement okasukuwele ePhalamende. Kodwa nje into esinanzelelayo ukuthi hayi luhulumende i-problem yakhe ukuthi uhulumende lwana othi nxa into ithe yaba khona uyathatha isikhathi ukuthi eyilandelele into yakhona elungise. Ngoba sike sabuza lapha le mandi ukuthi eMatabeleland South izulu leli likhukhulile izindlu nemizi yabantu, kodwa labo abantu akulalutho abalutholileyo oluvela kuhulumende lanamhlanje, bathole nje ama-cooking oil. Sambuza lo minister wakhona ukuthi pho i-cooking oil ungayinika abantu ukuthi benzeni ngayo. Wazama nje ukuthi la ekhamba amanga ukuthi hayi sizamile ukubanika konke esingabe sikukwanisa, but esikwaziyo ukuthi uhulumende lo kanelisakala mali yokuthi akwenze khona konke. Imali yonke asikwazi ukuthi bayisa ngaphi, bayisesingaphumi bayisemalini.
Etsholotsho kube lo monakalo omkhulu kubo Filabusi ePlumtree eWuwana, khona ngapho eBinga umumona unjani?
EBinga izulu liyana, imfula igcwele, sesilahlekelwe ngabantu abambalwa abathathwa ngamanzi. Kodwa hhayi ilukuzeni i-flooding ibingakaqalisi ukuthi ibe khona ngaphakathina kwemizi. But sikhangelele ukuthi nxa kuyekuthi izulu liyaqhubekela phambili lisenza khonokho elikwenzayo, mhlawumbe nathi singagcina sesingena phakathina kodwa olufanayo. So okwakhathesi singabantu nje abamileyo abalokhu besakhangela ukuthi kambe kungaya ngaphi. Itsholotsho okhuluma ngayo, mina lama members of parliament wonke awe MDCT eMatabeleland North, besibuthene nje namhlanje ekuseni sixoxa sikhuluma ngokuthi ufuze siyefika khona itsholotsho, siyebona ukuthi umumo wakho unjani. Njalo sesibuthanisile uncedo olungakwanisa ukuthi luyenceda labo bantu ababe affected ngamaflati. Sikhangelele ukuthi siyekupha abantu bona labo ababe lodubo nalelo ulukuze lokudla okungange over 6,000. I think we have managed ukuthi sibuthanise 6,000 kgs empuphu.